Victoria Falls khangele phela ukuthi Vic Falls yi-7 wonders of the world, lapho okuhlangana khona ama-tourist especially umhlaba wonke. Kodwa okwakhathesi eminyakeni emlithwane edlulileyo kunzima ngoba amahotela akhiphe abantu emsebenzini, abantu sephongubizwa ngaba le-business babiselwe ezindlini. Akusela la tourism esingakhuluma ngayo ukuthi tourism ikhona, ikhona yini e-Victoria Falls, akusela. Ngikhuluma nginje, so you find ukuthi emahoteleni amakhulu amaningi ngama-10%, 9% yokuphela. So ukuthi bona ama-receipt amahotela arana i-loss enzima kakhulu kulamali abayenzayo, because umkhono welizwe ume kubi, njalo iZimbabwe bayiclassifya as expensive destination ukuvakatshela. Ufind amahotela eZimbabwe they are cost 100 something dollars, 150 to 200 dollars, okanti ungahamba same hotel e-South Africa you pay around $50 per night.
Yes, siyabona uhulumende uthi yena kule mizamo ayenzayo yokubana ilizwe lamukeleke kugcwale abantu abayethekelayo kunye labona bamavele behlala eZimbabwe. Ubona njani imizamo enjalo?
Siyabona uhulumende esikhuluma ngaye lo uhulumende ukhuluma. Ngukhulumende othaka emaphepheni, esenza ama-diagram, esenza konke okuhle angakwenza, but uku-implement ama-resolutions akhe uhulumende wangkhona uyehluleka. Sengenza bonke, sebezama konke bakukhuluma ngomlomo kuphelele emlonyeni nje, akulanto eyinye abayenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume. 35 years kathi sekhe bekhuluma ngokwakha, bekhuluma ngokupromota i-tourism, bekhuluma ngalokuyana lalokuyana, kodwa sikabona even one kwangikhono sokuphumelele kwenza ilizwe laba le-tourism, kwenza ilizwe abantu bathabe, kwenza abantu bonke abeZimbabwe babe lobuku lokukholwa ukuthi ya sikuhulumende osikhangeleyo. But yilokhu esiphethe sihlupheka sisiya phambili njengelizwe, lokhu esihlupheka sisiya phambili njengabantu beZimbabwe. Imisebenzi iyavaleka, kulalutho olukuhambayo. Uhulumende lo vele into ayenzayo sengumhulumende olwa labantu, aseyuhulumende okupromota abantu beZimbabwe. Yikwasebantwini abantu bonke badubeka kathesi.